akuvamanga ukuthola umuntu ongangami kuthiwa nguyokhokhela iprovinsi yonke. Ungabona abantu abadala bekunika ithuba lona lelo, kutshengisa ukuthi balobu kwethemba abalakho ukuthi uyazwisisa ukuthi inhlanganiso njengezanu-P F ithoni, inhlanganiso ekhulula ilizwe leli, inhlanganiso esifikise lapha esikhona kathesi. So ngumlando engingawuthathi kancane, ngumlando engifisa ukuthi ngizibone ngisenza konke okusemandleni ami ukuthi ibandla likaZANU-P F liqhubeke liqina, lithungamela, lisiya phambili. Okokuqala, nxa uyinhlanganiso yezepolitiki, umlando wakho omkhulu kakhulu ngokuthi ubone ukuthi izikhalazo zabantu uyazizwisisa njalo uyazifikisa kuhulumende, njalo uyaqinisekisa ukuthi impendulo ziyafika ebantwini. Sesike saba le-workshop silenhlanganiso zikahulumende lapho i-leadership yonke yeprovinsi nginxuse indatha zikahulumende ezimqoka kwi-economy yethu ezigoqela be-agriculture, abe-mining, abe-transport, ukuthi kuyobuye bezochasisa inhlelo zikahulumende abalazo kuprovinsi besizwa izikhalazo zivela ku-leadership ukuze abantu bakithi kuprovinsi yonke babe fully involved kwi-economy leyo. Silokhu sikhangelela ukuthi sibe lethuba lokunxusa futhi amanye amaminisane. Kakhulu kumele sivale isikhala phakathi kukahulumende lephansi. Yonke into eyenziwa nguhulumende, uhulumende okhona uthunywe yiphathi iZANU-P F. Sifuna bebuye kakhulu ukhangela bezemfundo yangaphezulu, i-higher and tertiary, usevumile sidingela ukuthi ebuye. Kuningi asekwenzile kwiprovinsi yeMasamo, uqedisa i-MPOL yeGwanda ebithi le minyaka ihlezi ngenxa yama-contracting problem. I-Gwanda State University sesiyaqedisa lapho okuhlala khona ama-students e-Epoch Mine. Siyaqala ukwakha i-admin block eGwanda. Kune-plans for many years esifuna ukuthi sibe le-polytechnic. Khathesi lo nyaka iyachaya i-groundbreaking, imali yakhona ikhona. Konke lokhu izinto ezikhona esifisa ukuthi abantu bebone ukuthi uhulumende weZANU-P F uyakuletha ebantwini. Sizabiza futhi maduze uminista okhangele ze-local government. Sizabiza futhi maduze uminista okhangele eze-transport, ngoba ngale sakhina sithole u-engineer but sifuna uminista ebuye. Imigwaqo sifuna ukuthi ibonakale isiya phambili. Nxa sikhangela i-Cell-Day esibe layo, kusifundise okukhulu ukuthi kumele siqhubeke sibumba amaselo. Kulabantu abaningi ababuyayo bezojoyina, abanye babebelibelokhu besibuze ukuthi khathi vele sijoyina njani. Kulabantu abatsha esifuna ukuthi sisebenzise kakhulu ama-digital platforms, lokhu okwekulenjini ukuthi bekwazi lokujoyina besebenzisa ubulembu lobu. Sibe sesibafinyelela ukuze bafundise bakwazi ukuthi nxa usidulelwe ngaleZANU-P F kutshona. Ngangibone ukuthi kulabantu abacabanga ukuthi iZANU-P F iyaphela amandla, ivuseleleka ngendlela yethu sa